Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 18 kuMbimbitho 2018 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ozithi nguye umkhokheli we-MDCT oqotho uNkosazana Thokozani Kube wenze umhlangano labasekeli bakhe kobulawayo namuhla. Wazisa ukuthi sebehlukene lecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Jiza Baba Jiza! Kukula! Jiza Baba Jiza! Kukula!
Ngakolunye uhlangothi umnumzana Nelson Chamisa wenze owakhe umhlangano lenkokheli ye-MDC Alliance emkhoba eGweru. Sizalethulela impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League edlalwe lamuhla. Balandeli be-Highlanders, silempumela elizathanda ukuyizwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozithi nguye umkhokheli we-MDCT oqotho uNkosazana Thokozani Kube wenze umhlangano labasekeli bakhe namhla kobulawayo lapho akhulume khona amazwi akhomba ukubana icele lakhe selehlukene lecele elisekela umnumzana Nelson Chamisa kulandela ukulwisana kwabo bebanga isikhundla esichiywe ngumnumzana Morgan Tsvangirai. UNkosazana Kube uveze ukubana ibandla lakhe liza kwenza umhlangano wokukhetha abakhokheli abatsha we-Extraordinary Congress ngoMabasa. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma emhlanganweni awenzele e-amphitheater kobulawayo labasekeli be-MDCT namuhla, uMakhube uthe sebeqalisile ukucanda indlela entsha engelandlakela lona athe lusetshenziswa kakhulu ngabasekeli becele likaChamisa lanxa engamqambanga ngegama. Wengeze wathi kababuyeli emuva njengebandla njalo uthe kabasoze bazihluphe ngalabo abephula isisekelo se-MDCT ngokukhetha umnumzana Chamisa ukuthi akhokhele leli bandla lanxa isisekelo lesi sikubeke sobala ukuba uMakhube nguye omele elame uTsvangirai.
Sithe gwaqa ukuthi sizokhuluma ngezinto ezenzakalayo ebandleni lethu kudlakela lolu abantu abalibonileyo zitshaywe eBuyera zitshaywe emahofisini wabo obulawayo sobe singasavunyeli ukuthi senze imhlangano. So sesithe bakithi sokukwanile sokwanele lathi sesithe kungcono ukuthi sibone ukuthi siyazihambela lathi sodwa nokuthi akubula muntu oyalelwayo. So namhla sibuyele nezazodeclare lapho ukuthi asingeke sisebenze labantu abaludlakeli asingeke sisebenze labantu abafuna ukuthi bethathe amandla besebenzise udlakeni.
UMakhube uthe ekuqaleni kukaMabasa bazakwenza umhlangano we-Extraordinary Congress lapho abazakhetha khona abakhokheli abafunwa ngabasekeli bebandla hathi okwenziwe nguChamisa.
I-Congress ikhangelele ukuthi siyibize ekuqaleni kuka-April. Asisoze sifuna ukuthi siphangise nje kathesi lapho kumele ukuthi kuhlanganiswe khona ama-structures aseyenziwe ngesiphangiphangi ekuqaliseni kuka-April. Senze i-Congress ngokuthi thina singabantu abahlonipha i-Constitution.
UMakhube uthe njengomkhokheli we-MDCT ngasoze asebenzelane labantu abathanda udlakela abakhetha abanye ngemihlobo kumbe abeyisa abesifazana bona athi bagcwele kucele likaChamisa. Ngaphandle kwabasekeli be-MDCT, umhlangano wanamuhla lo ungenwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo abebandla lamapostoli abamanye amabandla aphikisayo kunye leziphathamandla ze-MDCT ezigoqela umqoqo wenhlelo zebandla umnumzana Abednego Bebe lomnumzana Obethi Guthu. Umnumzana Bebe yena uvumile ukuba ibandla libhekane lobunzima obukhulu. Lanxa abanye besithi sokusobala ukuthi ibandla le-MDCT selidabuke phakathi, abafundisi abazama ukuletha uChamisa loMakhuphe ndawonye ukuthi bakhumisane umlotha bathi basaselethemba. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umnumzana Chamisa yena wenze owakhe umhlangano labakhokheli bamabandla kumanyano we-MDC Alliance eGweru, lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi amvotele. UChamisa uchotoze uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi ugcwele abantu abalenkohlakalo.
Corruption is a big issue. Economy yedwa igoni kuyenda mbeli nemawoko nezigunwa zinetsina.
Umkhuba wenkohlakalo ubahile kakhulu elizweni. Umnotho wethu awenelisi ukukhula uphumelele nxa uphethwe izandla leminwe engcolileyo. Inkinga ekhona ngabantu ababusayo ukuthi izandla zabo zilengcino. Bengabamba imali iyanyamathela.
UChamisa uthe uZulu weZimbabwe osebenzela phandle kwelizwe uyadingeka ekwakheni ilizwe leZimbabwe. Wengeze wathi uhulumende omutsha engangena sokukhitshwe iZANU-PF bazanxusa izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe lezi ukuze zizevuselela umnotho.
Pa economy tiri kugadzirisa nyaya skills transfer. Vanhu vakaenda ku diaspora tinoti vadzoka.
Kudaba lomnotho sifuna ingcwethe. Abantu abasuke eZimbabwe besiyasebenza kwamanye amazwe, sifuna baphenduke lobungcishi babo babuye bezakwakha eZimbabwe. Bekaphenduka sizabanika imisebenzi kunhlangothi ezijeneyo kusiya ngobungcishi babo.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa ekhuluma eseGweru eMkhoba emhlanganweni awenze lamhlanje. Limzwile uNkosazana Thokozani Khuphe uthi sebekubone befanele ukubana behlukane lecele likamnumzana Nelson Chamisa. Kungaba sokuyikho na ukudabuka phakathi kwebandla? Yebo, kutsho abanye, kodwa iyincwadi zithini? Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Abakhokheli bebandla le-MDC abagoqela yena uNkosikazi Khuphe lomnumzana uChamisa nxa bangekela ukuthi baphange bakhulumisane umlotha, bakhulumisane balungise indaba ezibehlukanisayo. Ngibone ngani sesifike esibangeni sokuthi kathe sisebekhanya ukuthi ngempela sebelungiselela ukuqhamuka phakathi. Kodwa angicabangi ukuthi ngaleli thuba ngabe sokwehlule ukuthi bakhulumisane. Ngibone ngani umhlangano kamakhuphe onamhlanje ubungokutshengisela ukuthi laba kade becabanga ukuthi kukhuluma nje izeneze engelabantu abamlandelayo ngemuva ube batshengisela ukuthi hayi laye ulaba abalandeli. Khonokho ngicabanga ukuthi kungaba kuliqhinga lokuthi nxa sokusiywa enkulunyweni akhulumela etshengisa ukuthi kukhona lapho abahambe khona.
Abafundisi abazama ukuletha ababili laba ndawonye bathi yebo isaqhubeka imizamo yokukhulumisana labo, kodwa bathi uMakhuphe kanya gasafuna ukuyingena le ekaChamisa.
Ye ngibona ngani okunye okungabe kuhlupha ikho khonokho kweZimbabwe ukuthi ika esikhathini esiningi nxa kusuke kwaba le ndaba yokungazwanani kwezombusazwe. Lokhu kusenziwa khona kuwa kwenziwa ngesikhathi sombuso wodlakela owaphela ngo-1980 ukuthi isikhathi sonke kusuka kudingwe umuntu ongumfundisi. Kathi-ke indaba ezinjengalezi zilula kakhulu ukuthi zisetshenziswe ngokushesha nxa zingasetshenziswa abantu abazwisisayo njalo abake baqeqesha kweze kuletha ukuthula phakathi kwabantu abaphikisanayo labazwisisa ezepolitiki. Mbone ngani enye indlela okuqhutshwa ngayo lezo nkulumo ngabafundisi ukuthi bazame ukuthi nje kube lokuthula kodwa kungalungiswanga isisukusela sendaba yikho kwenza ukuthi uMakhupha abone ngani yena ngeke aphumelele kumbe ngekazwakali kahle.
Alubana lithe ladabuka phakathi leli bandla, ubona kusiba lula yini kumabandla aphikisayo ukuthi ethwalise ibandla lezanu PF nzima kukhetho?
Ye, ngibone ngani ngendaba yokuthi i-alliance le isuke yahlangana yaba ngamabandla anganathizanyana, ngibone ngani iqembu elingaphuma elingekho ku-alliance elizaphuma lingekho ku-alliance, ngibona ngani lizathwala nzima ukuthi liqhubekele phambili. Ngibone ngani amalanga ukuthi libe lithola ubusekelo obukhulu azasuka emalutshwane ngesikhathi singena sisiyafika kukhetho. Angiboni kumbela nzima kangako umuntu okhokhele i-alliance ukuthi aphumelele. Nxa ukhangela lokwenza kwabo emalangeni amalutshwane andlileyo, uyabona ukuthi abe-alliance bazibona beqinile.
Udokotela Nkululeko Sipanda yincwethi kwezombusazwe, sixoxela ekwelengilandi lapho afundisa khona ezombusazwe.
Ngiyena baba mkhulu babelo bola usenziwe manje
namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sixoxa lomnumzana Daud Mzizi othi kuhlutshwa ngabantu besifazana ku WhatsApp. Osincedisayo ukuthi sihlaziye lolu daba ngunkosikazi Sakhile Liline kumadube.
Angisazazi ukuthi ngenze njani, senginabothisa ababili asebebuye bathayisana bengilanda endlini ukuthi hayi futhi bengicela ukuthi sike siyenze baninga izinto abandimela zona izibezi zabomama lezi ezile kuze ukuthi athi nje ubone ngiyakuhalela ukuthi kungenze nje. Abanye laba ngabafuthi ngibashade ngine-2 abazimisele ukuthi ngibashade, omunye lo uthi akhona ukuthi amboleke imali ukuthi ngumlobozi, mina kodwa ngubabo oshadileyo nabantu abakhe. Kunzima kakhulu into esiyenza ngabomama.
Madube, akululuza udaba lolu nanto sibuya lubeka umzizi.
Abantwana abaphahli laba vele benza njalo, laba khona aphelifoni bayenza njalo, sibulaza ku-ofela imali yokuthi hayi nyakufika imali singuphekelezele ngini yelobola. So ngizokuthiwa hayi obaba balapho umsebenzi abawazi, itripe yabo abezimbabwe. So into enjalo sifuna bona abantwana bekhaya bazibambe, abanye bangikhona bayehluleka ukuzibamba. Umuzi uyachitheka, sibili ahamba athune sehlala lomntwana walapho esebona ukuthi umama amthethe ekhaya. Hhayi, so abantu kumele bezame ukuthi bazibambe shuwa, ngoba impilo le iyagcina uchitha imuzi wakho, abantwana basale besiduvezi ngento nje kuyidlula.
Kunzima lapha-ke baba Mzizi. So-ke nxa kunjalo wena sulandwe ngabantu abaningi kangako bekuthumezela le nyakanyaka zonke lezi, pho ukubamba njani nxa umuntu othetheyo?
Hayi, into le ibuhlungu. Ya, ibuhlungu okokuthi noma abaningi abaseze babhili nje ukuthi noma kuzeukuthi yakhona ukuzirpota umuntu wesifazane emaphoyiseni, abaluvuma udaba lakho ukuthi ngabe uqinisenisile. Ngikhuluma kanje ngapha esebenzela khona, angisazi nathi izolo kwangikhona ilokuze nomunye wangikhona lo esengitshela ukuthi ufuna ngumthendile, namhla wayandinezela ukuthi umthumezele ama-akhawunti namba amphoseleleyo mali yokuthi yena abone ukuthi angangenza njani uzimise ukuthi athathe ngabe ukuthi indawo yena uzimise ukuthi angayidinga nangendawo. Into le ngiphethe kabi ngoba umuntu umnandi ngabe ukuthi wena uzikhulumele wethi hayi sana umuntu ngithandile 1 2 3 hayi ukuthi yena abe nguye okutshelayo. Hayi, kulapho kunzima.
Madube, kumele akubambe njani uthethe phela umzisi?
Ngathatha imali kuphela ashintshe ifone number, thumela abantu athenge izinto zekhalo lo nabantwana, kade angakwanisa yini ngamabele endlela la agcwele indawo yonke. Kazithathele imali azile, angaboni imsupa dube umnike i-account number kamadube ngapha. Asiphuzi ngabomama abanjalo ngoba angeke ukuthi umuntu ongumama umisane lo mntu ongubaba uzumpromise ukuthi hayi ngiyakunika imali enjalo. Wena uvele ubone ukuthi umuntu olemuli sabantu bakhe okhangelele ukuthi abe lekusasa e-right, wena ukuthi ufuna umuntu umkhiphe endleleni ngokuthi wena ule mali.
Angayithatha leyo mali madube badibusela phela.
Ubusela uninikile ngezandla, awunike ngezandla nyabe ngingajontanga phela madube. Yabe ngiyinikiwe and ngayinikwa kuhle usegcekeni. Lokuukuthi nxa wena usumfosile wathi hayi faka faka, kunguye othi hayi visa visa. hayi uyasathela imali uzibele ushintshele namba ubutshintshele ndawo yokuhlala yiko ukuthi ukwanze ngoba yena nxa emboni ukuthi ubaba umzizo lemuli ulawantwana ulo nkosikazi yena yale lokhu esenza njalo andinabona ukuthi ufuna ukuchithela omunye umuntu umuzi amchithele ndi angene and abuye kuthwele khona ngaye lapha avela khona akwaziwa nguye yedwa akathwala into ezingitsho so into embi yona le baba umzizo yena akangavumeli into enjalo akhangele imuli yakhe ayikhangele kuhle ile kusasendle
baba umzizi wena ngwakho unkosikazi manje uyamtshela ngakho khona ukumbe uyabuqina ungani uyakufihlafihla
angumthezi kodwa uthenanzelele ukuthi ungathi kunento engahambeki kahle empilweni
indaba ongamtshela
ngoba kukhona njengayizolo khona kahle ngibuza khona ukuthi waye ngathi kula malanga awuthekesanga angamtshela nje ukuthi hayi kukhona engathi ngiyawucabanga ngathi ngineprese emsebenzini into engamtshela zona kuphela
hayi-ke kwanamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge umnumzana Dawudi Mzizi kanye lo nkosikazi Sakhile Liline uMadube asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo ngolivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
abadala
awatampotini
bayawutshela bathi salulande
siyabonga Gibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu siya kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike Wobe weStudio 7
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe njengalokho engilithembisile ngeviki edlule kule viki siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Nigel Ndlovu ongisakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulumnyaka Ndlovu kulento eqhakathekileyo kakhulu esingathintanga ngeviki edlule ugwalo lwakho olutshengisa imininingwane yomkankaso ngesingisi sithi icampaign manifesto angitshele ngamafishane ngalokho
Ya imanifesto siqalisile ukuyikhubela abantu online kubo WhatsApp and abantu bayithakazelela imanifesto yethu is an open book it's not like if you are imposer ama ideas yethu china sithi abantu bemagwegwe labo kumele bebe lethuba lokufaka izinto abazifunayo emagwegwe kule imanifesto imanifesto leyi uyakwanisa ukuyithola ku WhatsApp yikho sizayifaka futhi kubo internet futhi kakhulu thina njengabantu abasha siyayisebenzisa kakhulu i-internet kodwa le viki elandelayo sifuna ukuyenza izinto lamabhuku azabe namapheni ukuthi abantu bayakwanisa ukuloba ezabo izikhalazo lemicabango yabo ngemagwegwe so asik ukuthi siphusha le manifesto ku-WhatsApp nakubo-internet siyananzelela kakhulu ukuthi bakhona abantu abangenayo imali yokuthi bengene ku-internet so yikho sizahamba door to door nasemthoveni nalapho kugcwele khona abantu sibakhuthaza ukuthi labo besincedi ngoba i-vision is not about uNigel njengemagwegwe uNigel ukuya njengesisebenzi semagwegwe
kodwa Nigel awungitshele phela-ke ngamafishane ngale campaign yakho i-manifesto yangkhona kuyinokhona
imanifesto le inezinto eziningi kakhulu sifokasa ungayivula iqalisa ngezibhedlela sikhuluma ngezibhedlela nama-health facilities abomama sikhulume ngendaba ze-information technology sithi thina sifuna ama-digital hub emagwegwe njengoba bengikhuluma nge-Wi-Fi sifuna indawo ezinamakhompyutha for abantwana bemagwegwe bezakhamizi zemagwegwe sifuna ama-sports and arts recreational facilities. We are also preaching ngendaba yokusebenzisa i-solar energy ngoba siyananzelela eZimbabwe ukuthi indaba yemagetsi le iyahlupha even ukubhadala yona cash power. So sifuna ukuyencourage abantu ukuthi besebenzise ama-solar energy. Le ndaba ye-security, indaba ye-crime le-domestic violence. Emagwegwe kule police station eyi-1 besifuna kube nama-police station at least 4. Indaba zemgwaqo eze-infrastructure kule ndaba ye-community fund ekhona ku-manifesto le njengesigaba semagwegwe sifuna ukuthi sihlangane sibe ne-community fund ezancedisa abantu abaswelayo abasemagwegwe nabantu ababehlelwe izingozi ngizazama nami ngendlela zami ukuthi ngincedise abatsha ngendaba zemidiya ngoba ngile degree le-media studies so ngizasetha aside isikhathi ukuthi ngincedise abatsha abelesifiso sokungena ku-media profession
kunzima na ukuba ngumuntu ongisakhulayo okwezombusazwe njalo okhangela ukuncintisa kukhetho ezimeletho
yebo kunzima ngoba abantu abaningi lokhu bele party politics emakhanda. So wena nxa usubuya njengomntwana njengomakhelwane ususithi usufuna ukungena endabeni zokuncedisa i-development abantu abaningi bayakweyisa kodwa mina le team yami i-vision ngeyokuthi siyahamba loba kule negativity siyaphambili asikhangeli into ezinegative we are focusing on the end goal. I-end goal ukuthi sonke njengabantu bemagwegwe sinqobe, sonke njengabantu bemagwegwe sihlale kuhle.
Umbuzo wami wokugcina-ke, wonke umuntu okhangela ukuxoxisana ngilawe ukuze bathole ulwazi oluthile bangakuthinta kanjani?
Njengomuntu omutsha ngi-active kakhulu endaweni zabo-internet. So abantu abaningi bengangithola efonini, inamba ngingayiphinda is 0733 55 1903.
Hayi Nacho, ngizwile kahle. Mfethu, isikhathi sesiphelile kodwa bekuhle ukuba la uhlelo. Ngiyabonga kakhulu baba.
Siyabonga kakhulu Budi Mike.
Hayi balaleli, lapha bengixoxa lomnumzana Nigel Ndlovu ongomunye wabasakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulumnyaka. Kwanele kwalamhla, mthwakazi omuhle. Masidibane ngeviki ezayo, Oliver Lisayo, nguMike Hobe, lilale.
Siyabonga Mike le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngikhangela indaba kaJesu egwetshelwa ukufa. Ngesikhathi esiningi ngathi nasilandelela lindaba yokufa kwaJesu, mbona ngani abantu asithathe isikhathi kuba sike siyicabangisise. Ngizabala kuJohane ichapter ka-19 verse ka-1. Ithi ngakho-ke uPilato wamthatha uJesu wamtshaya, abebutho baluka umqhele wameva bawubeka ekhanda lakhe, bambathisa ingubo eyibubende. Beza kuye futhi besithi, bayethe nkosi yabaJuda, bemtshaya. Wabuya waphuma uPilato wathi kuye, khangelani ngiyamkhuphela yini lazi ukuba kangifumani cala kuye. Indaba leyi iqakathekile kakhulu ngoba uPilato wakhangela wahlolisisa zonke izinto uJesu ababemcala ngazo, wafumana ukuthi uJesu wayengalacala. Balaleli bami, indaba yokuqala okumele siyinanzelele eqakathekileyo yikuthi emhlabeni nxa abantu bekwetheza icala kumbe bezama ukukugcona kumbe besithi umubi, akumelanga ufumane wena ulesici. Kumele ukuthi uphile impilo leyi eza kwenza ukuthi kumbe kumbe ungumkhokheli esigabeni sakho, kumbe ungubaba, kumbe ungumama womuzi, kumbe ungutitshala, kumbe umuntu olesikhundla, akumelanga ukuthi abantu bekufice ulecala kumbe abantu bekufice ulesici nxa uphambili ukhokhela abantu. Kuqakathekile lokhu. Ngakho siyananzelela ukuthi uJesu loba babemethesa icala amacala ehlukeneyo, uPilate wathi yena hayi, amfumani lutho olubi ngalo muntu. Okwesibili, kumele sikunanzelele ukuthi ngabe uJesu wayefunane lecala, wawungasoze kwenze ukuba yena abe yiyo imvana uNkulunkulu azayisebenzisa ukuba ithwale izono zabantu njalo akwalise ukukhulula umhlaba esoneni. Ngakho lindaba iqakathekile kakhulu ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uNkulunkulu ekunika umlando kumbe injongo empilweni okumele uyiphushise, kumele ukuthi ukwenze ngendlela yokuthi uzakwanisa ukwenza leyo nto uNkulunkulu akuthuma ukuthi uyenze, uze uyeyiphushisa ungagwenxanga ngolunye ulutho. Ngabe uJesu kulolu thwayelwenzi lolunye wayengasoze akwanise ukuthi ayigcwalisisa ubizo lwakhe. Ubizo lakhe liyukuthi akhulule umhlaba. Ngakho siyakwazi ukuthi kudala babethi nxa benikela imvana ethwala izono zabantu, kwakumele leyo mvana ingabi lesici, ingabe kumbe ilimele, ingabe kumbe sithi kumbe ingalalile lihlile lihle lilodwa kumbe iqhula, yayingavunyelwa. Kwakumele ukuthi ibe yiyo engalasici, yonke into yayo ibe ilungile. Ngakho uJesu laye bamfumana enjalo, yikho wakwanisa ukuthi ayephutshisa injongo yakhe ayesiphambane nathwala izono zethu sithole ukuthethelela. Siyafumana njalo ukuthi lapha uJesu yena bemthuka emethesa amacala onke lawa, ilizwi likaNkulunkulu lithi kazange aphendule, kazange abe ngumuntu lo ozama ukuzilwela, ozama ukuthi hhayi akunjalo, kodwa simbona ezithulele emelele ukuthi uNkulunkulu abe nguye omvikelayo. Ngigcina ngokuthi kulaba abangabakhokheli sesibone ubugwelegwele obuningi, umuntu nxa ehamba abantu behle bemkhombe ngemini ukuthi alo siyamazi ulisela loba eyinkokheli. Ingabe uNkulunkulu angasisiza ukuthi singafunyanwa silensici, singavumelana sithwele izinto ezenza ukuthi abantu basikhombe ngeminwe. Namhlanje akube isifundo esingasifunda ngompilo kaJesu efiya esiphambanweni ethwala izono zethu zonke.
Kuyiphethe mfundisi.
Sasithandazelini baba igama likaJesu, size kulabo abalaleleyo abayetheswa amacala bona umuntu engawonanga, kulabanye abaphakathi kwezinkinga ezehlukeneyo, bazikelwe naNkulunkulu bakhiphe phakathi kwalezo nkinga ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Hayi, sibonge kakhulu, uNkulunkulu asibusise.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisipanda. Sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo uNtungameli Nkomo.
Cha, angikwazi ukulivalelisa abalaleli ngoba ngisakhona kuhlelo. Silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Kwezemidlalo lamhlanje, nansi impumela yemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Highlanders iposo ichila moya 2, Black Rhinos 1, emdlalweni obuse Baba Fields koBulawayo. Shabani Mine 1, Triangle United 0, mdlalo lo obuse Mandaba Stadium. Ikeps United le Harare City zichane zabhuqana zabhekana, umdlalo waphela kwi 0-0. Amahlola nyama ingoma emnandi, sitshayela abafana be-Highlanders sibatshayela ihlombe ngokunqoba iqembu le-Black Rhinos lamhlanje. Ingoma esiphiwe ngusisa senkosi ehamba lozinja ziyamluma, ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Unkosazana Thokozani Khuphe uthi icele lakhe selehlukene lecele elisekela umnumzana Nelson Chamisa. Yena uChamisa ubelwa wakhe umhlangano eGweru lamhlanje kwanelo livalelisayo ngontungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.